Abaku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 10 zibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela sebeze bavuma ukubuyela emsebenzini lanxa iholo labo lingengezelelwanga.
Siyathaba ukuthi amadokotela sebuyele esibhedlela. Ngilapha ngilomntana ogulayo owayenziwe operation, manje bekulama complications.
Kodwa amatitsha lawona asephakathi kokukhalala umsebenzi. Owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe untshontshelwe imali ezinkulungwane lezinkulungwane endlini yakhe.
Corruption in Zimbabwe is at a high level. How can someone atholakale 150,000 US? This is a sign ukuthi corruption leya yindawo anytime soon.
Okhokhela ibandla eliphikisayo kwele DRC nguye onqobe kukhetho lokudinga umongameli. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Odokotela sebeze babuyela emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi okwamaviki ayisithupha kulandela isithembiso sikahulumende sokuthenga amaphilisi kanye lakho konke okudingakalayo ezibhedlela ngesikhathi esifaneleyo, kodwa iholo alikhuphukanga. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Udokotela Mthabisi Bebhe oyisikhulumeli sabodokotela uthi odokotela baqale umsebenzi lamuhla. Abanye bazaqala kusasa ngoba lamuhla besaqedisa ukubhala amaphepha.
Odokotela baqalisile umsebenzi namuhla, but sikhangelela ukuthi kusasa isituation ezibhedlela eyayisitshintshe kakhulu. Namhla abanye bethu basaqedisa i-paperwork ukuthi beqalise umsebenzi. I-government isipromisile through i-agreement okuthiwa i-collective bargaining agreement that izakwanisa ukuthenga amaphilisi lezinto zonke zokulapha ezibhedlela, njalo izakwenza lokhu ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa okusikhathazayo ukuthi i-government kayisatshintshanga i-salary yama-doctors. I-salary yama-doctors kayisakwani ukuthi odokotela bekwanise ukuya emsebenzini nsuku zonke ngesikhathi esifaneleyo. So siyakhuleka ukuthi i-government izakhangela izinto zonelezi ngokuphangisa ukuthi odokotela beqhubeke besaya emsebenzini.
Unkosikazi Nobuhle Masuku oyisakhamuzi seMpophoma uthi uyathaba ukuthi odokotela sebebuyele emsebenzini. Uthi nxa odokotela sebebuyele, selethemba ukuthi abagulayo sebezathola ukwelatshwa.
Siyathaba ukuthi amadokotela sebuyele esibhedlela. Ngilapha ngilomntana ogulayo owayenziwe operation, manje bekulama complications. So nxa sokulokudokotela siyathaba ukuthi at least seza athendwa enelisa ukusila abuyele ekhaya. Siyabonga kakhulu.
Ugogo uMancube uthi uyajabula kakhulu nxa odokotela bebuyela emsebenzini. Uthi abantu bagcwele kakhulu emawadini kungela sizo abalutholayo.
Mina ngiyajabulisa nxa amadokotela ebuyela emsebenzini ngoba abantu yazi bacele emahodini kakulancedo abancedwa ngalo, bayahawula abantu. So nxa bebuyela kuyajabulisa kakhulu ngoba kuzaba losizo okuthi abanye abantu basile bahambe.
Udokotela Solwayo Ngwenya ongumqondisi wesibhedlela sempilo uthe odokotela sebeqalile umsebenzi, njalo uthi baningi kakhulu okokuthi akusoze kufunakale ukuthi baqhatshe abanye. Uthe uhulumende seze wenelisa ukukhulumisana labodokotela ukuthi babuyele emsebenzini lanxa iholo labo lingakhuphukanga. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Kunjalo nje izisebenzi zikahulumende zihlangane logatsha lweNational Joint Negotiating Council lamhlanje, kodwa zehluleka ukuvumelana ngesilinganiso seholo okufanele zilithole. Kuza kuba lomunye umhlangano ofanayo ngeviki ezayo. isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Richard Gundane utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi uhulumende ubesithi uzabakhwezela iholo ngesilinganiso sokulichumi ekhulwini i-10% kodwa bona bathi siphansi kakhulu.
Umhlangano uphele singavumelana ngalutho. So kabula agreement, kabula sizimelana ngitsho ngoba uhulumende ubuye seletha imali encane kakhulu elesilinganiso se-10%. So nxa ukhangela i-10% inflation yezinto eziningi lapha izikhwele ngama 300%. Yikho sibe sidinga ukuthi babhadale ngama US, so bathi ama US vele katholakali ngitsho. Sikhulumisana laphana sesibatshela ukuthi ngasikhangeleni ke sibone ukuthi imali yangikhona etholakalayo kuleli ilizwe elesilinganiso sama US ngaba yimalini. So bona babuya nge 10%, hayi 10% kayisoze iphathise ababalisi lezinye izisebenzi zonke zikahulumende ukuthi bakwanise ukuya emsebenzini. So umhlangano upheleke sesivumelene ukuthi hayi ngasiphendukeni njalo kuliviki ezayo sihlale njalo omunye umhlangano uhulumende ahambe ayedinga enye imali ngoba lapha kufunakala imali ukwenzela ukuthi abantu bakwanise ukuthi baye emsebenzini. Abantu kathesi ababalisi lezisebenzi zonke ezinye zikahulumende abakukhangeleyo kabasakhangelwa kwama-meeting lokho bafuna ukuthi bathole ukuthi inzuzo ama-results ama-meeting iwaphi imali abazayitholayo ukuthi baye emsebenzini. So kumele ukuthi uhulumende sibila gijima lungise le into kwenzela ukuthi nxa siqalisa kuliviki ezayo sibe kwazi kube sobalo ukuthi yimalini umuntu azayithola. Kwababalisi bayakhuluma besithi hayi khona ukukhuluma ngo-April kakukhulunywe ukuthi January kathesi umuntu athole inzuzo eyenelayo ezamphathisa ukuthi adle akwanise ukuya emsebenzini ayesebenza kuhle.
Lithe lisala i-10% leyana uhulumende yena uphendule wathini? Kukhanya kuyathembisa yini ukuthi bengabuya lokungcono?
Esikufuna yakhathesi kasothemba. Sesifuna into esobala ukuthi imali ekwanayo yile. So thina sicina umhlangano uhulumende uthe hayi njengoba esikhuluma labo abakuhulumende bebancane labo bathi hayi ke lami sike sibuyele njalo siyekhuluma labadala bethu ama-ministers sizwe ukuthi singathole enye imali yini kumbeni uyabe kumenja.
Alo ke ngumnumzana Richard Gundane isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association Zimta ubexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Izisebenzi zikamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe ezimbili lesihlobo sakhe esisodwa babotshwa kulandela ukucatsha kwemali ezinkulungwane zamadola eMelika ezilikhulu lamachumi amahlanu i-$150,000 emzini wakhe kozwimba. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Abathathu laba uConstancia Mugabe oleminyaka engamachumi amahlanu 50, uJohane Maphorisa laye oleminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu 50, loSemo Netekwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lasikhombisa 47 bamiswe emthethandaba eChinoyi izolo besetheswa icala lokutshontsha. Umantshi umnumzana Felix Mawatse uthi abathathu laba abaphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail engamadola ayinkulungwane eyodwa i-$1,000 ngamunye. Abathathu laba babikwa babumba iqhinga lokutshontsha limali eyayisesikhwameni se-briefcase belo Andrew Mahumbe ongaziwayo ukuthi wabaleka waya ngaphi esikhathini esingawaphakathi kwenyanga edlulela kuqala kwayona le nyanga. Abane laba babonakala sebekhomba ngophakathi bethenga okumnandi ukugoqela imota inkomo lezindlu okwadala imibuzo eyabangela ukubotshwa kwabo. Kodwa kukhathaze uZulu linani lemali yedola leMelika ekade isendlini kaMgabe okuvuse umbuzo othi leyo mali bayithola ngapi ilizwe lona liswela. Lokhu sokwengezele imicabango kaZulu yokuthi iziphathamandla zikahulumende kanye nalabo abakubandla leZANU-P F elibusayo balazo indlela zokuthola idola leMelika lona eliyilihlo lentwala ngokungabonakali. umnumzana Mcebisi Sibindi sakamuse Harare ekhuluma le Studio 7 uthe isehlakalo lesi sitshengisa ukuthi iziphathamandla zikahulumende zidala ukusilela kwemali kanye lokudubeka elizweni.
Corruption in Zimbabwe is at a high level. How can someone atolakale 150,000 US? This is a sign of corruption there in the anytime soon.
Kodwa abanye abakhulume le Studio 7 abafana loAndile Mafu bathi isehlakalo esifana nalesi sidala umkhuba omubi wokungathembeki amabhanga elizwe okuyikho osokwenza amabhanga aswele imali. UMafu uthe kubalulekile ukuthi uZulu abe nethemba lokugcinisa imali yakhe emabhanga ukuze kuqede uduko lokusilela kwemali.
Ubugwelegwele nje elizweni bukhanya vele bufuna isandla esilukhuni sibili ngoba uhulumende lo okhokhelwa ngumnankaga ukhanya akazimiselanga ekulungiseni udaba lolu. Sesikhayela nje kumnotho welizwe ukuthi uphucuke. Siyakhayela ukuthi into okuthiwa yi-confidence uba lethemba kumabhanga yethu kuzaba nzima sibili. Nxa sibona inkokheli ezinjabo omgabe betholakala bele mali ezingaka ebengazise emabhanga kutho ukuthi akulathemba lamabhanga ethu esithi yi-confidence ku-banking sector.
Lokhu kubuya ngesikhathi uhulumende kanye lezinye iziphathamandla zikahulumende ziqhubeka zithenga izimota lenye impahla phandle kwelizwe besebenzisa idola leMelika, kodwa ilizwe liswela lawo madola okuthenga amafutha wezimota asilelayo elizweni. Kubuya njalo inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende zifuna ukuholiswa ngemali yamadola eMelika. Unobhala wenhlanganiso imeli ababalisi basemakhaya e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, umnumzana Fortune Jamela uthe imali etshontshelwe umgabe ingabe kulinani elingatsho lutho kulabo ababusayo. Nyakenye umgabe othola impentsheni ngamadola izinkulungwane ezilitshumi lantathu 13,000 ngenyanga ubika watshela uhulumende ukuthi ufuna ukubhadalwa ngemali yohlobo ledola leMelika uqobo lwayo kuphela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukwethekelela amazwe amahlanu ngeviki ezayo. Uzaqala ngokuya kwele Russia, abe sesiya eBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan leSwitzerland lapho azahlangana lenkokheli yakwamanye amazwe emhlanganweni omkhulu obizwa ngokuthi iWorld Economic Forum. Amabandla aphikisayo athi ihambo zikaMnangagwa kazisoze zincede ilizwe leZimbabwe elilomnotho osubhidlika. Athi kumele alungise ukuhluphayo elizweni engakhangelani lokwethekelelwa amazwe atshiyeneyo. Kodwa uhulumende uthi uqakathekile ukuthi Mnangagwa ethekelele amanye amazwe ekwenzela ukuthi kutholakale imali yakwamanye amazwe okuthiwa ngesilungu yi-foreign direct investment eyokuthuthukisa umnotho welizwe. Kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Jaramba ngodaba lolu. Kodwa uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana David Ndlovu okudalele Central Committee lebandla leZANU PF.
Angiyiboni ukuthi kule nto embi ngokuthi silodubu nxa silodubu kuyadingakala ukuthi aphume phandle aye mhlawumbe uyabuya edobha okunye angakuthola okungancedisa. Nxa engahlala kuphela lapha engaphumi phandle akuncedi ngalutho. Kodwa nxa ephume phandle kuyenzakala ukuthi amazona la kube nelinye ilizwe kumbe amabili amathathu azawuthi siyancedisa ngalokhu kuyabe kwenzakele.
Kodwa abantu bathi siwahamba kakhulu lezi hambo azasihamba kathesi kwabezokufika khonapho kuma-25-26 abazake bebone ukuthi ubuya epheteni, so bathi hayi hlala ekhaya mntu omdala ukhangele okuhluphayo.
Ukuthi nxa sesiwahamba kakhulu kufanele sibekwazi kufanele ahambe okunganani khona thiwathi siwahamba kakhulu ngoba nxa ngaye kuthiwa kukhulunywa ngokuthi ungaphandle kwebhajethi yakhe ngaye ngenye into, but sekukhuluma ukuthi ibhajethi nxa isenza i-business kule budget yokwenza lokhu nalokhu. If you are within your budget, nxa phakathi kwe-budget yakho akula problem. Okubi ukuthi usuqalisa ukwenza into engaphandle kwe-budget, engingakusola mina. Angiyazi i-budget allocatewayo mina. Nxa e-within that budget, I don't see anything wrong.
Ye abantu bathi khona kuphela kuyingcosana aza kusebenzisa ngoba uhambe yile abantu abaningi kakutata kufake ezisebenzini kumba yenze ezinginhlelo zabantu
akambe shiya ezisebenzini imali ye one trip ingakholisa abantu isuke ezingakhi ikuba emotional over certain things engamelanga say emotional ngazo.
Hello ke ngumnumzana David Ndlovu ilunga lebandla lezano PF. UGibbs Dube uphinde waxoxa lomnumzana Edwin Dube umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo othi umnankagwa udlalisa imali ngehambo zakhe sezedlula amachumi amabili selokhu wangena esikhundleni sokuba ngumongameli ngomnyaka ka-2017.
Uhambo olokudlalisa imali yelizwe begada indege bethatha ama-allowances kodwa ke uhambo lwangikhona akulanto ezanceda ilizwe azabuya layo ngoba kurhulumente wakhe uyananzeleleka ukuthi lokamgabi nje kuyafanana yikho akule lizwe lapho azacela khona uncedo aluthole ikanti udlalisena le ntuthwane foreign currencies la ilizwe.
Kodwa ke nxa usikhuluma labantu bebandla lezanu p f laba kurhulumente bathi ukuthi ahambe khonoku yenze ukuthi ayenze khonoku ukuthi aye kwamanye amazwe kwenze ukuthi kube lobudlelwano obuhle lelizwe leZimbabwe. Akunjalo kanti baba Ndlovu.
Akunjalo ubudlelwano obuhle lamanye amazwe kuya ngokuthi uhulumende wakhe unjani, wangena njani embusweni, ukhokhela njani abantu, izinto zakho zihambisa njani. Ngoba lokho ayikho khona kaphesi uhulumende wezano kaChiyananga lokamgazi. Yikho ke ngaze ahambe as long as engatshintshanga ukwenza kwakhe. Kulokho kulocuku abantu bebotshwa betshaya nxa bedemonstrator bengavunyeli ukwenza intando yabo. Akula aid, kakula mali azayithola, akula investment azayithola. Ikudlalisa nje isikhathi lokudlalisa ama-resources amalutshwane esilayo elizweni.
Singathi ke ilizwe leZimbabwe litholani kwele Russia, eBelarus, eKazakhstan loSwitzerland. Kukhona yini okuthola khonapho? Kudavosini lomhlanga
ngamazwe avele ezihluphekela ungabona ukuqalisa ukuyakusela uncedo emazweni anjengena le uyatshengisela ukuthi usucitshelwe ususwele okungake kwenza i-desperation leyo nxa sikhuluma ngamazwe alimali sikhuluma abo-United Kingdom.
Hello ke ngumnumzana Edwin Dlovu umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC kobulawayo ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Good Life Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane olwe Women's Round Table siqoxa ngodaba lokuvulwa kwesikolo kwezikolo ngesikhathi indubo elizweni zisanda. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Ake sikhangele sivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Ngemva kwesikhathi eside kulokufuthelana kwele DRC, umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Felix Tshisekedi nguye othiwa unqobile kukhetho. Abanqotshiweyo babalisa umnumzana Emmanuel Rizani Shadray obesekelwa ngumongameli Joseph Kabila. Amatitshala aseqalisile ukukhalala umsebenzi phezu kodaba lokuhola imali yohlobo lwe-bond note bona besithi bafuna baphiwe iholo ngedola leMelika. Kodwa kubikwa bekubhodabhodwa insoli zikahulumende ezikolo lamhlanje ziloba amagama amatitshala angayanga emsebenzini. Kunjalo nje ukuvulwa kwezikolo kwele South Africa izolo sekulethe ukuhlupheka okukhulu kunengi labafundi beZimbabwe ikakhulu labo abangelancwadi zokuhlala lokufunda kwele South Africa ngokusemthethweni. UBenedict Nhlapho siphala lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukuvulwa kwesikolo lilanga lentokozo njalo eliqhakathekiswa kakhulu ngabazali lezifundi kwele South Africa. Kodwa ke kuningi labafundi beZimbabwe labazali babo leli langa lize lokudana lokuhlukumezeka okukhulu. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abomama lezingane ezim imbokodo unkosazana Victress Matutu uthi abazali abalabantwana abangela mvume yokuhlala kwele South Africa abemukelwa ezikolo zikahulumende okuyizo eziningi njalo ezibhadalisa imali encane kakhulu.
Omama baseZimbabwe balabantwana abafunda lapha eSouth Africa babhekane lesimo esinzima kakhulu. Abantwana kumele baye ezikoleni kodwa amaphepha abavumele ukufunda lapha esikoleni awekho, and ekugcineni uthole ukuthi umntwana sefundile ngela maphepha mase kumele abhale umatric umntwana akasena kubhala.
Ugatsha lwezemfundo esabelweni seGauteng lapho kuhlala khona iningi lezalwane seZimbabwe luthi kulezifundi ezizinkulungwane ezilithumi lesithupha 16,000 ezifake izicelo zokufunda ezikolo zikahulumende lonyaka kodwa ezilokhu zingakemukelwa ngoba kusamelwe amaphepha goqela izithupha zabazali bazo lencwadi zabo zokuzalwa. Loba ke lelinani ligoqela labafundi bakwele South Africa. Omunye umzali weZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi kusobala ukuthi kulelo nani banenge abeZimbabwe abazavalelwa phandle ngokwehluleka kuletha amaphepha afunakalayo.
Esikucelayo kugovernment yeSouth Africa yikuthi njengoba iMinister of Health yala eSouth Africa abantwana iyabazi bonke abazalelana baba issue amababy card lawana. Ngoba kungasetshenziswa yona le baby card yokuthi kuregister umntwana esikolweni.
Unkosazana Mathutu uthi usizi ukuthi bakhona abalencwadi zokufunda abapase kuhle kakhulu kumatric kodwa asebehleli phansi njengoba emayunivesithi ufuneka inqwaba yemali.
Kunzima futhi laba njengoba besuke kumatric manje ukuthi bayathola izindawo emayunivesithi. Kunzima futhi lokuthi bathole imfundazi le yokufunda kwamahhala okuprovidwa iSouth Africa for abantu abaya ama-university njengento njenge-NSFAS abalamaphepha lawa abeZimbabwe abavumelekile ukuthi ba-apply usizo ku-NSFAS.
Nxa umntwana elencwadi eveza ukuthi ubuya kwelinye ilizwe kufuneka afake isicelo sencwadi kumbe ipermit yokufunda okuyinto enzima bese kusithi ngemva kwalokho izikolo ezimemukelayo zifuna ahlabhadale yonke imali efunakala kuzifundo zakhe. Lezi zimo umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nqabuto Mabena athi zidlisa beZimbabwe imbuya ngoluthi.
Okwakhathesi sizaba ukukhulumisana lezikhulu zikahulumeni lapha eHauteng ukuthi sincedisane ukwenzela ukuthi sibone ukuthi kakulamntwana oxotshwa esikolo ngoba engelamaphepha ombe engelama-study permits.
Abantwana bakwele South Africa bafunda phose mahala njengoba bebhadala imali encane kakhulu ezikolo zikahulumende. Nxa sebesiya ema-university ziningi kakhulu inhlelo zokuxhaswa ngemali abayibhadala nxa sebesebenza. Zonke ke lezi nhlelo azivumeli abakwamanye amazwe okwenza bagcine bengena izikolo ezizimeleyo ezibhadalisa imali eningi okungaphezu kwamandla abazali abaningi. Ngimelethulo 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Siyabonga Benedict. Bayakhala abantu besithi ilizwe liphethwe kubi libandla leZANU PF elanqoba kukhetho olwenziwa nyakenye ngontulikazi. Kambe uhulumende kamongameli Mnangagwa ulamandla na wokulungisa ezombusazwe elizweni ukwenzela ukuthi abantu baphile kahle? Ake sizwe umnumzana Joseph Chuma ukubandla leZANU PF lo nkosazana Thabita Khumalo umgcinisihlalo webandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Akula muntu ongafuna ukubana ahlale elizweni elithabazelekeyo ongenalutho olucacayo ukubana kuhluka ngaphi kuya ngaphi. So imizamo ikhona kuyazanywa ngamandla wonke ukubana ngabe izinto ziyahamba. Ye ubunzima bukhona sibili. Kodwa akuhlalwanga nje abantu lapho kuhlala bekhangela.
Ye Makhumalo ulubona njani udaba lo?
Okwenzakalayo kuleli lizwe yiko kuthiwa yisinda laphenduli. Khathesi osokukhona ngokuthi nganxa ubhuti wami uThuma isithi imizamo ikhona. Imizamo yiphi? Ngoba lolu dubo olukhona esilubona namhlanje aluqalanga livela kwi-election. So lidama ngeminyaka angamathumi amabili kuzenzakala khonoku. Sasukala ngo-2006 izibhedlela kulamithi, abantu bayafa, izikolo zakhona bebeqotshwa, imali kayitholakali, sesilama-quantillion asontwentsha. bona laba bantu bezani yibo futhi asebebuya bethethe imizamo imizamo yiphi ngoba ukuzivela lapho gatshana lo
Juma imizamo yiphi njengoma Khumalo ebuza lapho elizamayo khona
sikunazelele njengebandla lezani PF sesikhokhelwa ngobaba uMnangagwa ukubana akusizi lutho ukubana uhlala ungolwayo uzivalela phandle abantu ngesingizi isolation kuyadingakala ukubana kube lokukhulumisana nokudlelana phose lamazwe wonke ukwenzela ubana kuncediswane njengoba nje usizwa ubana siphila kuloko kuthiwa yi-global village okufuna-ke ukuxhasana bonke abantu bebambeni ngakho-ke ungakhangela kulowo hulumende wobaba uMnangagwa siqalise ukuvula khonokwana ubana siqale-ke uku-reacha out ebantwini abathiyeshiyeneyo kuhlanganisa la ibhilitheni le besivele sisilwa layo kangaka okanamhlanje uyakhangela ubontu hhayi sokungani sokuncibilika sesizwanana sokukhulunyiswana bonke labo-amelika noma bele kubefakeke ama-sanction kodwa kukhulumisana sokukhona khonokwana yimzamo eqakathekileyo ebalulekileyo kakhulu ezayenza ubana kona ngemva kwakho konke ugcina usiba nempumela yokubana umkonomo elize ungaqala ukuvuka nxa sesidlelana labantu sokukwaniseka ukutholakala into ezingabo ama-lines of credit lama-investment angabe engazangena ngitsho nalawo aphandle la bona la abantu abaphakathi khonapha nalabo abanjengani elikudiaspora khona ngabe selibuya sesibambisana sithuthukisa iZimbabwe
ye kodwa kuyalisuthisa yini khonokho Makhumalo
nxa esithi yena ubaba uMnangagwa usedinga ubudlelwane lamazwe ababewathethisa besithi bona iBlair abayaziyo yitoyilethi iBush abayaziyo yitoyilethi bayadingani owabo umuzi uyatsha babhidi bagijima kwamanye amazwe okungatshi khona ozasabe echitha umlilo lombani sikhuluma kunjenje uMnangagwa kasagadi eZimbabwe abanye bathi yitshawasarira ngendaba yokuthi kuyesabeka ukuthi kathi semoyeni iwe uhaya iswisi iframachina yeswitzerland imali nale ayidlalisayo kungani singayi kubodokotela sibathengele ama-gloves sibathengele izinto abazisebenzisayo ukuthi balondoloze umphefumulo and sikhuluma kunjenje ubaba uMgabe yebona ye umunye wabo lale wayelithiwi wayele moto gede engadluli izimota eziyi-5 namhlanje ubaba uMnangagwa ebengenile ule moto gede le mdududu 20 wesabani wena usithi wanqoba kugedo njalo emdududu le ngwafaka 1 ufaka imoto eziyi-3 uhambe emgwaqweni uthathe leyo mali uncedisa ntana basezimbabwe awuboni ukuthi kuyancedisa so lokhu abashela khona ukuthi ugijime next door uyecela impuphu kodwa uvuke kusenuvukela emsebenzini
ye so siyamuzwa uyakhuluma Makhumalo khonapho kodwa ke nxa kuyiwa phambili babajuma siyakwazi ukuthi sibeli la mafutha ezimota akula lutho vela kukhanye lokuthi kuyangapi kuyini ongalungiswa kathesi
okuqala okumele kulungiswe yikuthi bona thina njengezalwane zezimbabwe asibeni patriotic sifunde ukufaka izimbabwe kuqala phambili kubuhlungu ukubona abezepolitiki sebeze bengenela befika amadokotela bebayi-influensa into engayisiyo amadokotela ezocine bethiya imisebenzi noma izivumelano zikhona zisenzakala kodwa ngenxa yokuthi kulabanye asebedlala ipolitiki ngento ezinjalo kubuhlungu kakhulu so asikuthiyeni khonokwana sithiyeni ukungenela ama-professionals benze imisebenzi yabo thina bepolitiki senze bepolitiki bethu ngapha kulobu kliwo obenzakalayo okwenza ukuthi kona izinto zethu ziyale ziloku ziwoma siyawomiselana thina sodwa njengabantu balapha ezimbabwe ake sibuyeleni khonokwana singapho kuhlala singenisa ipolitiki endaweni engamelanga kungene khona ipolitiki
ye vala ngamafitshane khonapha Makhumalo
ngiyala lapho akulabukliwi abaqalisa ukuntshontsha yini lafundisa abantwana basezimbabwe ukuthi nxa sifuna ukuphila kumele sintshontshe kuqambama ngabantu bezanu bantu seliwaqambile kawasasebenzi iqiniso seliphumile ukuthi vele leli lizwe alisoze lilanelise
alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo umgcinisihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa lo mnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF bendawonye loGibbs Dube weStudio 7 silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu kodwa singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba odokotela sebeze bavuma ukubuyela emsebenzini lanxa iholo labo lingengezelelwanga kodwa amatitsha la wona asephakathi kokukhalala umsebenzi siluqiba-ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilale asidibaneni njalo ngawafast 6 ekuseni
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.